Amalungelo abathengi ngamalungelo abantu, lokho esithi consumer rights are human rights, afanele avikelwe njengawo wonke amalungelo. Kodwa uzananzelela ukuthi kuwo wonke amalungelo esiwavikelayo lawa ke abathengi kasizange sasukumela ngendlela efaneleyo. Ngokunjalo ke uyabona ukuthi amakhampani yaba amabhizinisi lo hulumende kazange wavikela ngendlela efanele amalungelo abathengi. Bahamba baphathwe kabi kuyo yonke indawo. Nxa ungena e-supermarket kumbe uthenga airtime kayihlali, nxa uthenga idata kayihlali, kulezinto ezinenge ezihluphayo ezingaphathi kahle abantu. Ngakho ke le nhlanganiso iyakhelwe ukuthi ivikele abantu. Kusuka namhlanje kusiya phambili ukulimala komthengo yedwa yikulimala kwethu sonke, esithi thina an injury to one is an injury to all. Wonke umuntu sizavikela nasindawonye. Ungananzelela kuze kufike lesi sikhathi ubusithi nxa ulenkinga esitolo ngiyakho wedwa, ungathenga isinkwe esibolileyo kumbe inyama ebolileyo ngokuqondene lawe kakho umuntu oza kuncedisa. Kodwa kusuka namhlanje kusiya phambili isikhona inhlanganiso yokuvikela abantu, yokusukumela abantu, ibizwa kuthiwa yi-National Consumer Rights Association. Kanti ke futhi siyethule ngalolu suku lwanamhlanje okuthiwa yi-World Consumer Rights Day, okulusuku lapho abantu bethokozela ukuvikela amalungelo abathengi. Kusuka namhlanje kusiya phambili ke sizanqondana nqolo uhulumende laba amabhizinisi ukuthi sikubone ukuthi umuntu othenga uphathwa ngendlela efaneleyo, abhadalele into efaneleyo, iquality efaneleyo, abhadalele izinto ezilenani elifaneleyo, kungabi khona ukuhlukunyezwa ekuthengeni.
Abathengi abangathanduza kini ukuze khalaza balithola ngapi?
Sizatholakala kuzo zonke izindawo, kuwo wonke amadolobha, kuzo zonke izigaba, ama-districts, sisesa siya kumawadi. Njengoba sengike ngathinta laphana, kuza kwethula ama-phone number, kuza kwethula ama-ofisi lapho esiyabe sitholakala khona ngokuya kwesikhathi.